abemikambo yokuthengisa igwayi bathi babhadala abalimi ngemali yohlobo lwama-RTGS ukuthi abafuna ingxenye yemali yabo ngedola lemelika kumele baqale babhalise amabizo abo ahanjiswe ebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lapho abazamele banikwe isilinganiso samajumi amahlanu ekhulwini 50% semali yabo yonke. Umphathintambo wenkampani yeBoka Tobacco Flows unkosikazi Rudonya Kutshka uthe uDube kuthi iningi labalimi alikazwisisi le ndlela entsha yembadalo.
I think one of the reasons is maybe the farmers are not much understood the payment process yet.
Isizathu sokungabuyi ngobuningi yisokuthi abalimi abakazwisisi indlela yembadalo yalo nyaka ngoba kwaba le nguquko esehlukene le ndlela esasibhadala ngayo kweminye iminyaka. Ukubuya kwe-interbank exchange rate sekukhathaze abalimi ngoba abasazwisisi okumele bakwenze ukuze bathole imali yabo ngedola lemelika.
Okuhlupha abalimi ukuthi ukuze bathole ingxenye yemali yabo ngedola lemelika kuyamele baqale bevule ama-nostro account wona abangakawazisisi ukuthi asebenza njani. Phezu kwalokho imali yabo kuzamele ithenge idola lemelika ngesilinganiso se-interbank market esamadola amabili lengxenye $2.50 RTGS.
We pay them 100% of their proceeds in their RTGS account.
Thina sibanika inzuzo yabo epheleleyo ngemali RTGS, kodwa nxa befuna imali yabo ngedola lemelika babhalisa amabizo abo kithi siwahambise e-TIMB eyiyo ezawasa e-RBZ lapho abaza kuyaphiwa imali eyisilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini elilodwa 50% ngedola lemelika kunzuzo yabo yonke.
Osebenzela emkambo weBoka uMnumzana Thabani Nkomo uthi uhulumende bekumele esebenze le mikambo yegwayi ukuze bancede abalimi ukubavulisa ama-nostro account ngoba kudingakala amachumi amabili amadola emelika i-$20.
Yebo, uhulumende ulakho ukuthi aqakathekise abalimi ikakhulu lapho abalima ugwayi ngenxa yokuthi yibo abasilethela imali yaphandle, imali ye-US dollar elizweni. Ngakho-ke nxa esebaphatha ngendlela enje lokhu kutshengisa ukuthi sizalahlekelwa sibili linani labalimi abalima ugwayi, okuyinto embi ikakhulu kunotho yethu sikhangele ukuthi sidinga imali yakwamanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Inhlanganiso ye-Tobacco Industry and Marketing Board TIMB ngeviki ephelileyo ikhweze imbadalo yokuthengisela igwayi emkambo e-auction isuka kumadola amane lengxenye i-$4.50 isiya phosa kwayithoba minwembili i-$7.70. Umnumzana Pascal Madiri uthe lokhu kwengeza indleko yabalimi ngoba intengo yegwayi lonyaka iphansi.
Intengo yokuthengisela ugwayi ngama-US dollar koluhlazo ngoba intengo yogwayi iphansi kakhulu, ngakho kuzatshiya abalimi bengelalutho.
Intengo yegwayi kusisindo se-kilogram elilodwa ibithengwa nge-$1.66 okuyintengo ephansi kakhulu kulinganiswa neminyaka edluleyo. Inhlanganiso ye-TIMB ithi kuze kube namhlanje sokuthengiswa igwayi eliyisindo esedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 529,000 kgs okuyisilinganiso esincane nxa kuqhathaniswa lanyakenye isikhathi sinye lapho kuthengwe izigidi ezidlula amakhulu amabili lengxenye 252 million kgs. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.